Ekhuluma emhlanganweni lo owe COP26 umnangagwa uthe yena lohulumende wakhe bazinikele ukugcwalisa iziqondiso zezivumelwane ezizalotshwa emhlanganweni walonyaka, kodwa udubo nje ukuthi ilizwe lakhe libhekane lobunzima obudalwa izijeziso zenotho athi lazetheswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wakhuthaza amazwe athuthukileyo ukubana ancedise amazwe angabayanga lasathuthukayo kunhlelo zayo zokumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi.
It is further imperative that the set emission reduction targets are anchored on supporting, financing and equipping countries to gradually and sustainably migrate from fossil to renewable energy. Notwithstanding that, as a country, we are a net sink. I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a condition of 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented towards mainstreaming climate change adaptation and resilience across all sectors of our economy.
Umongameli Joe Biden welemeneka laye ongena umhlangano munye uthetheleli thuba uxolisa kunkokheli yamazwe omhlaba ngenyathelo eselaselithethwe ngumongameli Donald Trump amnqobayo ukukhetho olwedluleyo elokuphuma kusivumelwano eseParis Agreement sokukhuthaza amazwe omhlaba ukuthatha amanyathelo okumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi, i-climate change, ukuze umonakalo ungabi mkhulu kakhulu. Umongameli Biden uthe njalo amazwe asathuthukayo kumele ancediswe ngoba kulesidingeko sokuthi aphathiswe ngemali engafika amabhiliyoni edlula alikhulu, $100 billion ngomnyaka, ukuze enelise ukumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Uthi kunje lemelika liqoqa ukusungula uhlelo lwamabhiliyoni amathathu amadola ngomnyaka, $3 billion, ezasetshenziswa emsebenzini wokumelana lomonakalo osudalwa ikuguquka komkhathi. Kodwa edabeni lwezitsheziso zenotho zelizwe lakhe lezemazwe nawe inhlanganiso ye-European Union umange lokuthi lezi zijeziso aziqondiswanga kuzulu weZimbabwe, kodwa kwezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezikuhulumende kanye labamankampani labanye osomabhizimusi abadlelana lalezi ziphathamandla emkhubeni wenkohlakalo. Uqhubeke ethi uhulumende angavele aguqule indlela abusa ngayo, alondoloze ilungelo loluntu, aqhube ukhetho olubalulekileyo kanye lokulwisana lenkohlakalo. Izijeziso lezi zilakho ukwesulwa. Uhulumende weZimbabwe ubeke wabika ukubana umnangagwa uzahlangana lenhloko kahulumende leBrithani umnumzana Boris Johnson, kodwa uhulumende walelo lizwe ubikwa esethule umbiko othi akayisenelisi ukuhlangana lomkhokheli weZimbabwe. Umhlangano ophathelane lokuhlaziya ukuguquka komkhathi owe-climate change oqale ngempelasonto eGlasgow kwele Scotland uphela mhlaka 12 Lwezi. Ngimele Studio 7, ngise Maryland, ngiwu Praxitus Jeremiah.